akulo kunenge singakukhuluma ngale mpumelelo ngokubona kwethu thina bona ngani intando yezizalwane zeMelika ihlonitshiwe yenzakele mgceke okuyikho esikufisayo ke emazweni wonke jikelele ukuba nxa abantu bekhetha benelise ukukhetha ubukhokheli babo bengethuselwanga bengafoswanga bekhetha ngentando yabo ngezifiso zabo.
EleZimbabwe kukhona yini ongathi likufundile kumbe elingakufunda kundlela ukhetho lweMelika oluqhutshwe ngayo?
Kunenge singakufunda, kunenge kumele ngazi akufunda ngesikhathi eside imbali yethu yonke ngesikhathi se-liberation struggles lela ukuthi uZulu weZimbabwe lelise ukukhetha-ke ubukhokheli bakhe ngentando nangokufika kwakhe. Kodwa kasifundi ngoba sithanda izikhundla, asifuni ukuthi sibe le-election e-free and fair. Yikho ke sihlala sibe ama-problems esihlangana lawo eZimbabwe. Kodwa kunenge nje okufundekileyo kukhetho lolu ukuthi hhayi iloba bangaze bakhulume, ungabona abaningi bekhuluma ngisithi hhayi uTrump uzaziwa, kodwa unqobile ngokuthi abantu bekwazi into ade beyifuna eMelika. Lokhu akulani lokuthi thina ngapha eZimbabwe sicabangane besifunane, asikho kwethu kwethu kwamukela oyabe ekhethiwe elizweni lonelo, njalo ekhethwe uGceke, ekhethwe ngentando lengesifiso zikaZulu walelo lizwe. Hhayi futhi ufike khona-ke ungenele ezindabeni lezi njengalokhu esibone senzakalo eZimbabwe-ke ibandlale zama ukungenela kukhetho lweBotswana, eZambia, eMozambique, eNamibia, ngisone nsophoti. Konke lokhu akufunakali kumithi fuze kumithi.
Ungathi yikuphi okumqoka, okubili kumbe okuthathu iZimbabwe emele ikufunde kukhetho lweMelika?
Ambona ngoba uqakatheke kakhulu ethi kubonela phambi ukuthi ukhetho luhambeni Gceke, akula kukhonona wonke umuntu bekhangele. Njalo ungakhangela-ke i-population evotayo i-America kule more than 160 million voters ku-voters roll yevo. Thina lapha sibe 6 million, kodwa thina kuthathela iviki-ke ukuthi sikhiphe-ke ama-results alolu khetho. Ukujenisa ukuthi kukhona okuyabe kuphekwa, ikhona ingozi eyabe iphekwa, ikhona ingozi eyabe ilungiswa, kufuze kuphela ama-elections kufuze kuphela ama-results asakhulunywe khonapho, wonke umuntu ekhangele, wonke umuntu ekwazi. Njalo kungabi lokhona naye ukuthi ama-results lawa aphekiwe kumbe aphanjaniswe yilabo abangafuna ukusuka ezikhundleni ababe bengakhethwanga kuhle.
Siyazi iMelika yethesa umnankagwa labanye bakhe izijeziso, singabona kusiba le nguquko yini kubudlelwano beMelika leZimbabwe? Mhlawumbe izijeziso lezi zisesulo?
Okuqakathekileyo kumele sikucacise ukuthi izijeziso lezi azikho lapho ukuthi zijezise ilizwe leZimbabwe, zijezisa abantu kumbe bangumezweni asekwasebangaki abayibo-ke abethethwa icala lokuphazamisa-ke amalungelo abantu beZimbabwe nokuphazamisa ezenotho yeZimbabwe. And futhi ukuthi le ubudlelwano lobuze buguquke akulani lenguquko ese-America, kumele inguquko iqalisele eZimbabwe, kube lokuguquka ekukhokheleni esikwenzayo, kube lokuguqula ekulandeleni imithetho yelizwe lethu esazenzela yona. Yikho ukuthi-ke amazwe anjenga-America anelisi ukudlisana lakhe.